sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 2 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Banabo abantu esifotsheni, banabo abantu abakuma-CIO abasebenza lowo msebenzi, ababevele bethumba abantu ngo-2019-2020.
Usetholakele osakhulayo webandla lezanu PF obekuthiwa uthunjwe ngabe CCC Mani.
Siqalisa cela emapholiseni ilungele lokuba sibe lapha. Basibizele emahofisini abo, salungiselelwa kanye nokho konke lezincwadi. Kodwa ke namhlanje okusimangalisileyo ekuseni lokhu ukuthi zithi nxa sesiqalisa ukusuka ngale, babuya ke basibe simisa.
Amapolisa kobulawayo avimbe umkhosi wokukhumbula umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo obuqoqwe ngabalwa impi yenkululeko bekuviyo leZipra. Umongameli Mnangagwa uthi uhulumende uzahlawula indleko zomngcwabo wesiphathamandla seMDCT umnumzana Giles Mutsekwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi usetholakele umgcini sihlalo wabasakhulayo bezanu PF eBumba emangweni weChimanimani umnumzana Nicholas Mazianike. Yena obekuthiwa uthunjwe ngabasekeli bebandla leCitizens Coalition for Change. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi basabuzisisa uMadziyanike ukuthi ubengaphi andubana bazise uZulu ngokugcweleyo kusasa. Abasekeli beCCC abathathu ababotshwe phezu kwesehlakalo lesi balokhe bevalelwe. Abezanu PF bathi uMadziyanike uthunjwe ngabeCCC mhlaka 19 kunyanga edluleyo, bephindisela ukuthunjwa lokubulawa komunye wabo uMoblessing Ali. Kodwa isikhulumeli seCCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi iqiniso yikuthi uMadziyanike ubesendaweni zakhe.
Indaba zokuthumba abantu lezi ihlala yenza yeZanu PF. Nxa iZanu ifuna ukuthi ilihlasele, baqala ngokuligcona, beliqambe lamanga belithi lingabantu ababi, lingabantu abayizigilamkhuba, lingabantu ababulalayo. So khonokho abazama ukuthi bekwenze, bazama ukuthi bengcolise ukwenzela ukuthi nxa sebeyenza inhlala yenza yabo kube sokuthiwa hayi kumele iZanu PF kumele vele iphindisele ngoba iCCC yiphathi yezigangi. Yikho abazama ukuthi bekwenze. Ngesikhiwa sikubiza sithi yi-plausible rational ukuthi nxa sebehlasela bona ngoba banabo abantu esifotsheni, banabo abantu abakuma-CIO abasebenza lowo msebenzi, ababevele bethumba abantu ngo-2019-2020. Kathesi ngani kumile kodwa kukhona ngale sikubonile eChidungwiza. So bazama ukuthi begcone iCCC, betshele umhlaba ukuthi iphathi le yiphathi yezigangi. Nxa abantu bengagxileka bekwanisa ukuthi bebamba abantu, bevala abantu amehlo, abantu bese bekholwa kulawa manga, uzabona udlakela oluyabakhona. Yikho abakwenza iZaphu. So lokho kwenzakale eManyikaland, hayi ubukhona abakuzamayo.
Yebo, kukazwakali kuhle ukuthi umlisa lo kahle kahle ube ngapi. Kodwa abezanu PF Chirodza bebesithi yini elimthumbileyo lizama ukuphindisela udaba lukamo Blessing Ali?
Ngamanga aluhlaza Joko. Nxa singakhangela futhi emuva, zathola ukuthi iZanu PF kuyakuzama khonapha kobulawayo. Yathi kulamalunga achaywe ngapi endaweni yenj amadlube lo bhengula kungamanga nanzelela ukuthi nangale ku etshitungwisa bathi ngabantu bethu kodwa baqale babopha obani ojob sikhala ubona abantu abahlale endaweni lapho okuthole khona isidumbu kabazange benjani bebotshe so kuhle kube sobala ukuthi izanu PF izama ukuthi isole i-CCC yenza ukuthi i-CCC isolwe ngabantu yenza ukuthi i-CCC ibe libandla elibonakala lingcolile emehlweni abantu yikho abakuzamayo ukwenzela ukuthi nxa sebesenza inhlala yenza yabo udlakela kube yinto eyamukelayo eyamukelwa ngabantu abaningi lamazwe abangaphandle bese besithi class we are protecting state security ukuthi sigcine umthetho weZimbabwe kukanti-ke bona vele benza khonokhana abakujayeleyo ukubulala abantu belizwe lethu.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli se-TRIPC kobulawayo. Obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubengakezwa ngokutholakala kukaNicholas Madziyani ke. Amapolisa kobulawayo namuhla avimbe uhlelo lokufola esitaladeni obeluqoqwe ngamalunga eZipra ekhumbula owayengumholi wawo uJoshua Mqabuko Nkomo ngesizathu sokuthi abantu laba bebeqoke izikipa ezilithanga. Lumbala uluphawu njalo lweTRIPC kubika obathabile Masuku.
Amalunga ezipra abuthene esithombeni sikaNkomo enzikini yedolobho kodwa amapholisa aphange atheleka engasadlanga nkotshana avimba lolu hlelo. Isikhulumeli sezipra yona eyayilibutho lezaphu umnumzana Buster Willie Magwizi uthi bayakusola kakhulu okwenziwe ngamapholisa.
Siqale sacela emapholiseni ilungele lokuba sibe lapha basibizele emahofisini abo salungiselelwa kanye nokonke lezi ncwadi. Kodwa-ke namhlanje okusimangalisileyo ekuseni lokhu ukuthi zithi nxa sesiqalisa ukusuka ngale babuya-ke basibe simisa sokuqathaniswa labamhlanganiso ezigqoka i-tisheti zeyelo. Ngingakwazi ukuthi khona ukugqoka umbala olithanga kulicala na.
Amazwi kamagwizi agcizelelwe ngunobhala jikelele weZipra umnumzana Petros Sibanda.
Ngemva kweminyaka engaba yi-23 akulalutho senzakala nje wokunaza yena umdala wethu. Kodwa-ke sibona kumaphephandaba kuthiwa umdala wethu Chibo Chitedza uRamatsatsi wayenza lokhu lalokhu ngesikhathi sempi yenkululeko. Saqoqa nje njengamaZipra ukuthi asikeni silukhomanda in-chief wethu. Sasesilungisa ukuthi sizobuthana-ke namhlanje.
Umnumzana Patron Keta khutshwe ekhaya ilunga leZipra uthi ubezihlonipha umkhokheli wakhe ngendlela efaneleyo.
Ilizwe lelibona likhululekile bangaze beye bakhuluma bathini ubaba lo wasebenza kakhulu. Ube ngukhomanda wethu omkhulu isikhathi eside kakhulu. So ngaleyo nto enjalo le nto wasenzela yona bazange abe lisikhwaba futhi.
UNkomo wabhubha mhlaka-1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999 okwazwisa abantu abaningi usizi ngenxa yobukhokheli bakhe obabubambanisa abantu engakhethi mhlobo. UZulu weZimbabwe ubambene emkhumbula izolo. Elinye njalo ilunga leZipra unkosikazi Disang Nare uthi ilanga leli bebelilindele.
All of a sudden sekuyi amapholisa sebesele ukuthi khona senza into yekho emthethweni ngoba sikhanyele senza i-demonstration plus sigqoke izikipa ze-TRIPC. But bona bayakwazi ukuthi vele from the word go ikhalayelo ikhala yezaphu ikhala yeZipra.
Akula muntu obotshiweyo embuthanini wanamhla. Imizamo yokuxhumana lamapholisa mayelana ngokuvimba umsebenzi lo yehlule ngoba beqondise imibuzo yonke kusikhulumeli sabo ebesingabambi ucingo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ngemali yokubhadalela umngcwabo kamnumzana Jairus Motsekwa
yena obengumsekeli kamgcinisihlalo webandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Kumbiko awethu lenamuhla umnankagwa ududuze umdeni kamtsekwa esithi labo kuhulumende lakuzanu PF bakhala ndawonye lawo. Wengeze wathi ilizwe lilahlekelwe lilunga lebandla eliphikisayo ebeliziphethe kuhle njalo liqakathekisa ukusebenzelana lokuphumelela kwelizwe. Umutsekwa waba ngomunye wabaphathintambo ababephethe ugatsha lwendaba zasekhaya ngesikhathi sikahulumende wenkazatho owabunjwa yiZANU PF leMDC ngo-2009. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency solujezise abe-Agricultural Rural Development Authority i-ADA ngokubahlawulisa imali engange-120,000 Zimbabwe dollars phezu kwengozi yokufa kwezifuyo ezinathe amanzi ale chefu aphume eplazini le-ADA esigabeni sezwehamba emaphisa. Kodwa abanye bathi incane kakhulu limali. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Izakhamizi zamaphisa esixoxelazo zithi zidabukile kulandela ukufelwa zimbuzi ngomvulo uviki edluleyo. Imbuzi ezingamathumi amathathu lambili kanye lenkomo eyodwa zife ngemva kokuba kuvuze itanka lamanzi ebelile mfundiso yohlobo le-uria yagelezela emfuleni lapho kunoda khona izifuyo. Umnumzana Memba Ndlovu eyisakhamuzi samaphisa ngomunye wabona lumonakalo usenzakala.
Yendlela le okwenzakale ngayo bakithi kubuhlungu kakhulu, asikwazi ukuthi abantu bazaphephela ngaphi ngoba vele nxa ufelwe izifuyo ezingaka bakithi uyabufile babe kubulele ingabomo le abayenzileyo nxa sithi siyakhangela.
Unkosazana Thakazelani Ncube yena ulahlekelwe izimbuzi ezisiyagalombili.
Njengezakhamizi sabuthana sakhuluma le-ADA, i-ADA yabuya yakhulumisana kuhle labantu, akuzange kube lohluphe ekukhulunyiswaneni. I-ADA yathembisa ukubana izabhadala, wavunyelwana ukuthi i-ADA izabhadala abantu imbuzi ngayinye ngayinye i-R1,000.
Uthi njengezakhamizi bebephatheke kubi ngalolu daba ngoba kungayisiko kwakuqala ukuthi lokho kwenzakale ada.
Ayiqali ukwenzakala mnyaka yonke ma bevuba imithi leyo kuba khona ukufa kwezifuyo kube nokungazwisisani. Ngakho-ke namhlanje sihlangane labo futhi abantu be-ada bezobhadala abantu izimali zabo besiyathenga izifuyo zabo. Balungisile lalapho okade kusenza khona umonakalo, bagebhile igodi lokuthi umuthi lo ma ugeleza ungene khona.
Umnumzana Samson Makurane oyisakhamuzi semafuko eKwanda South uthi izifuyo ezibalisa imbuzi kanye lenkomo zibalulekile ngoba kuyizo eziphilisa izakhamizi emaphandleni.
Ikakhulu abantu bangasebenziyo kumele ukuthi baphile ngezifuyo zona lezi ezinjengenkomo lembuzi.
Umqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngokunakekela ezemvelo olwe-Environmental Management Agency EMA esabelweni sezansi emaNdebeleni umnumzana Disen Ndlovu uthi ada bayihlalise imali engange-R120,000 njalo bayixwayisa ukuthi ithatha amanyathelo okuvikela umonakalo ofanayo. Kodwa olwela ukulondolozwa kwemvelo umnumzana Collins Pando wentepe uthi limali phansi lapho kuqhathaniswa lomonakalo obekhona, kungakho kuyadingeka ukuthi abaphazamise zemvelo njenge-ADA bajeziswe kabuhlungu ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana lalezi.
Amafaini wona lawa abawayenzisiwayo kumbe sabhadaliswayo mhlawumbe vele mancane ukuthi akubazwisi buhlungu ukuthi balokho bephinda bephinda. Laba abantu abalahlekelwe izimbuzi zabo sebelahlekelwe inotho yabo ebaphathisa ekuphileni kwabo, kufanele ukuthi amafaini lawa aqiniswe kakhulu kumbe akhwezwe vele abe buhlungu ekubhadaleni kumbe abe nzima ukubhadala ukwenzela ukuthi amakhampani amakhulu ahloniphe ilungile labantu lapho abasebenzela khona.
asenelisanga ukuxoxisana labe ada ngalolu daba. Ele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga jahalakithi, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana noMathamsanqa Ndlovu ohlala eSouth Africa evela eSlovela eZimbabwe.
Into enkulu kakhulu lapha ikuthi sabona thina ukuthi khona ikhulukhulu ngemva kokushona kukabhuti lowana wase-Deep Sloot u-Elvis Nyati, kwazoba lomunye futhi umsindo owaba khona ngasemaplazini. Sabona omama begijima bebaleka isayini njengoba sesiyibonile ukuthi vele sokumoshakele. Thina omama sesizele silabantwana abaningi kakhulu la. Saqoqana singomama sathi into kuthiwa umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni. Sathi kusasa bazosigxeka bathi why lingazange lisho, uyabona. Yikho ke sase sesihlala phansi sathi hayi asithumeleni ebandla. Impendulo yasesha yaba khona, nginawo ama audio awokuthi sile proof yokuthi sayibeka e-embassy. Sazogcina siyibeka kini ngakho uStudio 7 ngoba vele ngiyayimamela iStudio 7. Sithese siqoqene singomama sabona ukuthi into libi ngathi into emelelwe umuntu wonke waseZimbabwe olapha eSouth Africa. Nga abantu bafuna ukuya ekhaya. Inkinga ke yasisiba yikuthi abantu kabalamaphepha okuhambisa, iningi labo abalamaphepha. Mina nginalo iphepha, nginawo amapermit abo lawahluphayo lawa sikhulunywa ngawo. Kanti ke abangenamapermit babaningi kakhulu basemikhukhwini, imikhukhu yonke engihleli khona lapha eJoburg ngingayibala, kule mangolongolo, kule makawusi, kulethiwa yijampasi. Kukhona esamcelayo ukuthi asibhalele ngoba sagcina sisenza ethiwa yi-steering committee esiyabe sikuthetha nayo. Besinabanye baseSwaziland, kanti ke oyedwa lo weseSwaziland uhambile uye ekhaya kodwa uyapromisa ukuthi singambamba uzasixhumanisa labanye abathiyileyo laba abasenkingeni efanayo.
Ungasichasisela ukuthi kahle kahle okwehlulayo ukuthi abantu baphindele ekhaya kuyini?
Okufuna ukuthi abantu baphindele ekhaya abasasebenzi, abanye abasakhona ukubhadala amarenti, ukudla sokubiza, and endaweni abahlezi kizo abanye bahlukumezekile in one way of or the other. Futhi angazi ukuthi nxa ngingalinika amanye ama-referrals ningathini ngawo. Abasakhoni ngitsho lokuthengisa ezitaradeni. Silayo omunye kugrupu yethu we-diaspora fees la izamtshela indaba yakhona. Abantu sebeze be-desperate in such a way that selefuna ukuhambisa abantwana emaphoyiseni. Uyeza abantu abanye sebengathi bagula ingqondo.
Yona i-embassy yathini?
I-embassy very day sabanika yona udaba lolo. Basitshela ukuthi khona amabhasi amile akhona e-embassy. Into abayifunayo kuphela ukuthi ngibaforwardele inamba yabantu abafuna ukuhamba. As soon as ngiforward inamba yabantu abafuna ukuhamba, bazowaforward amabhasi straight away ukuthi azothatha abantu. Fuma sasifoma i-group eyi-1 yagcwala, sasifoma S2 yagcwala, senze S3 yagcwala, S4, 5, manje kade sesine S6. Manje kwangena umuntu lapha egroupini ongathi umuntu lo ngowe yabona amasikazi enjalawa abaphotha phakathi kwabo Facebook labo Twitter bedinga izinto ezingathi ziyanika imali. Kusukela kungene lowo muntu azange sibe sisathola impendulo from i-embassy.
Abanengi bathi bazafika benzeni ekhaya.
Uyabona indaba oyikhuluma imnandi kakhulu ngoba abantu njengoba nasithethele amanamba kanye bese sibambene ukuthi into esesizifunde la siyofika sizisebenzisa emakhaya. Kade bethi okuza imali lokhu abalakho ungangcono bakubophele basike emakhaya baqale amabhizinisi. Njengoba mina ngize ngisebenza e-dry clean.
Ye, lapha sikhuluma ngabantu abangaki.
Hayi, baningi kakhulu, baningi. Le namba ngeke ngiyi bebefuna ukuhamba nje ngento e-independent engenazombangazwe engenani ngoba bangathi bazofika bahlukumezeke. Angithi liyabona.
Abesifazana kubaphatha njani lokho?
I-crash ibhadala ngenyanga ngenyanga. Isikolo sona ngokwaso sibhadala laso ngenyanga ngenyanga. Ngapha ngama-rent, ngapha yikudla ngoba omunye lomunye uhlangana la hlangana lakho lapha khona. Lo uhlangana lokuthi mhlawumbe emsebenzini sokuthiwa kufuneka i-permit nxa enganayo. Setshela ukuthi sengathi in fact ukusetshenziswa kwakhona kungathi sokuyikugqilaza.
Labo abafuna ukuthumela uncedo bengalithola ngapi?
Thina siseJohannesburg. Yeah, so 0737 6262 073. Ngiyayiphinda njalo, ngu 0737 626 2723. Olo sizo nje ufuna ukungisiza lapha ngangithola khona. Ngabonga kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana noMathamsanqa Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, yena evela esilobela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge uSithandekile. Siye kuhlelo eliphuma lendaba.
Ngali chona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama lami ngo Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni eR2s kumbe iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye Moyo. Sihlaziya udaba lokuthi kuyona le iviki eqala kusasa amatitshala athi azahamba ezikolo kabili nje ngeviki, kuyindlela yokutshengisela ukusola ukuphiwa imali encane kakhulu eholo labo. Okwakuqala, ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzana Moyo, ngikubingelela.
Ngisakubona Kristali. Okwakuqala isinqumo esithethwe yi-Athuzi asisikhangelelanga ukuba yisinqumo esincane, yisinqumo esikhulu, ngoba sizama ukukhangela indlela umnotho osuwe ngayo. Xa umuntu evuka ekuseni enakani ukunatitiye umuntu osebenzayo, lokuyipheka kasafuni ngoba kayelayo yokunathisa. Yethi nxa sikhangela impilo kuthiwa ngama-bread and butter issues. Intengo ye-fuel, lanxa uhulumende izolo umthuli simuzwe etshela abantu amanga ngokuba bazayehlisa besebenzisa lokhu lalokuyana, i-fuel isidula ikakhulu e-public transport. Sikhule sikhangela ukuthi i-diesel yiyo ekade ibiza imali encane, but sibiza imali enkulu. Kumanje abadala balabantwana abalabantwana kumele babhale izimseki. U-grade 7 isakhamuzi sidinga $30 between now and 29 July. Olevu kudingakala $24 per subject. Imali leyo ungayikhangela kabavumi ukuthi ibhadalwe nge-RTGS kumanje. Bathi imelele ukuyibhadala nge-RTGS uzoyibhadala phakathi laphakathi kwa 22 lo-29 July. Khonokuyana kuza kutshengisa ukuthi chukuthi bayakwazi ukuthi kusiyafika lesi sikhathi i-RTGS kuyabe sekungama-billion, sekungama-trillion. Kusenziwa kuyini? Zonezi izinto okumele zenze umuntu nxa sikhuluma ngokuthi asihlaleni, asisebenzeni 2 days, 3 days umuntu ayedinga imali kwenye indawo. U-president uhlale kutsho ukuthi umuntu kangayi ukuyabhikitsha kaye kwenza imali. Ngasi yakwazi lapho eyenziwa khona imali, Chris. Ngasi vuka sonke sisiya lapho kwenziwa khona imali, siyeyenza imali. Pho asikwazi lapho kwenziwa khona imali. Thina sizabe sicelethu kuhulumeni ngayona le indlela, silandela isisekelo sombuso section 65.
Lona udaba lukamasaraure kungani libona ngani ayisilo daba olumele luthethwe emthethwandaba?
Udaba lika Obedi Masaraure lumgceke. U-Obedi Masaraure nxa kulobufakazi bokuthi wabulala umuntu ngo-2016, ubufakazi lobu bonke lobu kususela 2016, 2017, 2018 kuze kufika ku-2022 bebungaphi. Ukubotshwa kuka-Obedi Mzukwana ebotshwa sakukhangela sakubona ukuthi ubotshwa ngoba kuyindlela yokuzama ukumisa umzabalazo wethu ebesilawo evike ephelileyo. U-Obedi ubotshwa esiya zwika ukuba ukhona. Hambe kulomuntu ongathe lecala elikhulu lokubulala umuntu, ahambe bese yekhothe esiyenkambeni esiyakuthi mina ngikhona. Wonke lokhu singakukhangela langendlela okukhulunywa ngayo, ubufakazi kabukho. Ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obedi yi-trade unionist. Ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obedi ulwela amalungelo ezisebenzi. Ubufakazi obukhona balabo ikuthi uObed ulwela ukuba izisebenzi $3,540. Yikho kuzambulalisela ejele.
Lo ke bekungumnumzana Themba kuye moyo. Isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni eArthurs. Ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngevikezayo. Lilani.
Siyabonga Chris, siziphethe ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba loMaskandi usobancane ephethe amasingo akhe amabili. Umhlabeleli ezethula ngokugcweleyo.
Salibonani Dunga, ngiyabonga ukuthi lingemukele emsakazweni. Usobancane nguJosifati wakwaNdebele ePlumtree. Ngizalo ePlumtree kwaZimnyama. Umculo ngawuqala kudala mpela ngezikhathi zaboma 82-83. Ukushaya nje isiginci into elalelwa ngumuntu elaleleka sasesiphazanyiswa kakhulu iziphithiphithi lezene zaba khona. Hayi ngama-ke ngasengihlalahlala ngaphinda futhi ngarekhoda ke ubuya kwamegoli ngaboma 94 ngarekhoda ingoma kamasikanda. Vele ngicula ngisekhaya mina, ngiyazishayela lesiginci rekhoda ngisekhaya. So lelana ngarekhoda 94 kwakusasengamakhasethi, alizange laphuma kahle. Ngaphinda futhi ngo-98 lakhona kungamakhasethi. So kwazothi-ke manje ngaboma 2013 ngarekhoda elithi Ngibaceba Kuwe, eligoqela ingoma ethi Ngibaceba Kuwe, Sihlupheka Sonke, Ngithule Kanjani. Hhayi lalo lihambihambile, kodwa-ke alizange lifike kakhulu emoyeni, liphelele nje ngapha ebantwini.
Usobancane ucela uxhaso kini balaleli. Nanku uthi sesiside isikhathi esemculweni kodwa amadlalade akhe engamukelwa kuhle, ikakhulu ngenxa yokuthi akadlalwa emsakazweni. Abangathanda ukuthenga umculo wakho bawuthola njani?
Ngiyatholakala kuWhatsApp number ethi 0026378903387 0. Ngiyatholakala ke lapho, okanye mawufuna ukungifonela nje ngqo, ngiyatholakala ku 0026378511973. Ya le uyabufona nje ngqo.
Abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi?
Ngiyabathembisa abalandeli ukuthi hayi ngokungahlangana imali idlala elipheleleyo mhlawumbe liyabelile ngoma eziyishumi bazolithola nje maduze. Hayi ngiyabathembisa abalandeli impela, ngibathembisa uju uju mpela uju lwey'nyosi, wona wabona iy'nyosi beyitapa. Yikho engibathembisa khona mpela abalandeli ukuthi hayi abahlale belindile azabuya amadlalade apheleleyo.
Uphuma ke enkundleni usobancane ngale.
Sobancane umnikazi walezinto abacabanga ukuthi ngezabo khona phansi kwazimnyama ngamadolo ngoba ephuphela amasokazi umfule ngophuza umfuza ubhumu phakathi nabo. Ngiyisikhupha mthombo mfothi basala bephuza abanasikhathi kuseplamti lapho esibuya khona uthini utshwala benyoni.
Ocula-ke kamnandi lapho usobancane esigqibela uhlelo lwethu. Kwanele yimi untungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.